eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukutshintsha okungcono. Ngaba ukutshintsha phakathi kwayo nelisisimo wavele ephila kiyo.
UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube le nguquko ngomnyaka ozayo.
Azihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantu abantu bekusasa yabantu abethu.
Lokhe kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu-PF sokungenwa eminyakeni omutsha.
Abantu abaselazelwe ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazikholisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo endijanise kakhulu uthamise sitheni abaphethe amatiye bayathiya 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 bayathiya.
Abebandla lezanu-PF basola abe-MDC besithi yibo ababangela ubunzima obukhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi kalathemba lokuthi impilo yakhe izaguquka ngomnyaka ozayo ngoba isimo silokhe sisiba sibi kakhulu okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Abantu abaxoxe nomsakazi weStudio 7 namhlaba veze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka. Ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo ngokwesana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka eGrain Marketing Board eNkulumane.
Ayivele yikho okungiphilisayo.
Lapho ufuna ukungayenza lapho susiyagayisa.
Eh.
So kukhona bijani?
Kusangene lamatshe vele lokhu kunamasaka adengahamba ndlu.
Sixoxe njalo logogo uMadlamini ngumfelokazi. Uthi umnyaka 2019 ubunzima kakhulu, ngakho ke ulesifiso sokuthi kube lobudlelwano phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena uphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi abhadale irenti lapho ahlala khona.
Ngingasakwazi ukuthi kuvela ngathi kuya ngathi. Okuyinto okhona kukhanya ingane vilakuselasiqala kuselasiphethwa kubonakala ukuthi kuzakuphetha kumbe kuzatshintsha. Sasihola umuvu kathe sasisahola sikwazi nokuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi kube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewa. Yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Isimo sinzima manje.
Yeah,
kunzima mpela.
Wawusebenza kudala?
Ngingasebenza mpela.
Wahamba njani?
Okay. Ikhampani yapha.
Sasesikolo ngalo.
Khonapha bahamba esikolo. Irenti ngiyathela bona. Akuthembisi mntase, akuthembisi. Uze ukuchaya futhi lo mkhathi wangona nje ubona nje komile konje. Hey,
yala
phezulu. Xa ngizulu lapho mbona kuzaba nobuzima obukhulu kanje.
Umnumzana Emerson Nangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu. Ngakho ke uhulumende wakhe uyazama ukuphuma lenhlelo eza kwenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandla leZANU-PF umnumzana Gibson Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe. Owabhidlika isikhathi kusabusa umongameli uMoyi Robert Mugabe. Njalo uthi sokuzalunga ntaba bekezele
izinto sezizibangcono lapho. Ya, izinto sesizithola kancane kancane. Hayi imsebenzi ya akasibekezele, bekezela umuntu lo le plan.
Mnumzana Zima siye uthi umnyaka 2020 kuyabe sokuyiminyaka engamathumi amane yathola uzibuse iZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube le nguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamathumi amane. Kanye lasebhayibhilini isizwe sama-Israyeli sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Ukukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukutshintsha okungcono. Ngaba ukutshintsha phakathi kwayo nelisisimo wavele ephila kiyo kumele kube lokutshintsha. ungaba futhi ngijinja vele ukuguqula indlela yepolitics, indlela yesocial order, indlela akade siphila ngayo to a completely different system. But definitely kumele ube lokujinja okukhulu okwenzakala empilweni zabantu kukhangelela.
Mnumzana Nkosi Khumalo uthi akulanguquko ezakutholakala ngomnyaka ka-2020.
Siya ngami ngifisa libona kuyatshintsha. Angicenga some people are very selfish. Very, very selfish benjalo, then they are greedy. I'm being honest.
Yeah.
For people ukuthi ahambe efidinhlanzi, you understand? Umuntu elambile so. Inhlanzi zifidwa ngomlimi, ngezula ngamanzi la. Unyaka sizuphele, lokho kuthiwa change is coming.
Akwaziwa ukuthi isimo somnotho sizaguquka ngomnyaka ozayo. Loba nje kukhanya ingani kuzoba kubi ngomnyaka ka-2020. Mele Studio 7 ngobulawayo, igama namungeza Jesus Banda.
Isimo sibi ezibhedlela zikahulumende lapho okulabo dokotela asebelenyanga phose ezine bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwemithi lemitshina yokuhlola izigulane. Abalezihlobo ezigulayo ezibhedlela zikahulumende bathi akuthembisi ukuthi isimo lesi sizaguquka ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu kweleZimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakale lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabo dokotela abakhalala umsebenzi. Abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxoshwa umsebenzi besetheswa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela abathuthukayo lokhe betshaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo. Bathi isimo esibi somnotho yiso esabenza bakhalala umsebenzi, hatshi ukuthi benza santando. Okwamanje balutshwane kakhulu odokotela abelapha abantu njalo akulamithi yokwelapha izigulane. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende.
Hayi, iproblem ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi. Sikhangele kukhonaokho abakwenzayo amadokotela, akhona wona leso abonayo. Asikwazi kumbe nxa singaphuma thina emangadini ukuthi ona enza kanjani na. Izigulane vele ziyagula. Iproblem ikhona futhi one into esilayo lapha eZimbabwe. Ususiya kudokotela, dokotela kubhalele phansi ethi hayi kakula mithi amethenga esibhedlela. Then mbona ngani izibhedlela vele imithi iyashotha.
Unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende kobulawayo.
Naye esayidini yami ngihlangane le problem enzima emntwaneni ade zithwele. Sesuka senkulumane basebesithi khona umntwana sekakele esiswini unagijinswe le mpilo. Afika lapha empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho leyo ukuthi umntwana kuthukakele esiswini. Hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla, senzenza ukudinga manesi ngicela lensizo umntwana sephelelwa ngamandla lo. Lo mntwana uthi kasadlali kuhle. Bona bathi hayi ukuthi agijimele ku-operation vela kuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejensi wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyane. Imile ukuthi umntwana akahambe ayi-operator.
Usobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo. Unkosikazi Melisa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende yikuswelakala kwemithi obese kuyinhlala yenza.
Uhlupho olukhona ukuthi nxa usuke ezibhedlela umuntu uyabe efaka idrip, kuyabe kungalamuthi, umuthi siwubhalele uhambe emakhemisi, ekhemisi baye befuna iyusa. Pho iyusa langikhona siyabe singelalo yobunzima esihlangana labo ezibhedlela. Lokungcola amahodi angcolile evela kukhokini. Ethoyilethi vele kakungeneki nxa singena, akulazivalo, akulabantu abaklinayo, especially nge-weekend vele uyabe ungangeni.
Abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla okuphekelwa izigulane. Omunye wabakhala ngalokhu Nkosikazi sithokozile ngirenda.
Hayi, ngibona ngani at least singathola uncedo ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis, njalo at least besiphe medication le progress ukuthi umntwana uprogress okungakanani. Ama expenses I think for now sengizibine more than $400 ngasabalela emithini lasekudleni ngoba i-diet ekhona empilo hayi for abantwana, especially bathi abantwana abathile kufunakala i-protein eningi kakhulu. So i-protein yaso mina ngithenga egedini, ngithenga amaqanda egedini, ngithenga inyama egedini, i-cabbage wayawayo impela.
Abanye abanjengo-Margaret Maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha i-high blood pressure. Amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende. Inkosikazi Maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la, kodwa okwamanje kuyehlula.
Mina bengilanda amaphilisi e-BP kuphela, yiwo esengiphile endlela engiphila ngawo. Last Friday ngibuyile ngolwesihlanu kwathiwa kawakho manje, ngazuza i-HCT yodwa. Kwathiwa azaze atholakale next month. Abantwana babayinithengela, babayinithengela zizinto. Akulagcibezeli babayithenga khona ema-pharmacy abo ngapho. Namhla bakhethi wona lawala mhlobo okumele ngiwasiza ngiwatholanga ngenxa yokuthi i-pharmacy ivali.
Kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela. Unkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa yikudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle.
Ibhegi eliyi-1 liyabe lisebenza $88 izimdola. Adula sibili zithwele nzima okunye okumangalisayo.
Odokotela bathi kababuyele emsebenzini ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe. Omele odokotela abakhalala umsebenzi bekunhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations udokotela Mthabisi Bebe uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wenhlelo ezitshiyeneyo empilo Central Hospital uthi bazamile ukusebenza labo dokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abo dokotela bona babade vele bekhona silabo, ibe sisebenza labo abakhalala umsebenzi kumbe laba bathi kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali. Lokhu benjalo bengakazuza imali zokuthi baphenduke emsebenzini, silethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hayi, isibhedlela sisebenzile kuhle, abantu baboniwe kuhle. Yikho ngokubona kwami hayi, isibhedlela siyasebenza, siyazama khona lokhu.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lodokotela Obadaya Moyo, umphathintambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvimbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi i-climate change.
Nasikhula kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu eseselithola kalisanele.
Thiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamhlanje sixoxa ngokutshabalala komnotho lokulakho okwenzakala ngomnyaka ozayo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Thank you.
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Khama uthi ngamanga aluhlaza ukuthi wantshontsha imali eningi sesengumongameli. Ukhama uthi ufuna ukubophisa uhulumende kamongameli Mokgweetsi Masisi omemethekisa limbiko. Abantu lokhe betshengisela emigwaqweni kwele Iraq bekhala ngokubulawa kolwela ilungelo likaZulu uTa al-Tayeb owabulawa ngumaqhuphula ngeviki edlule. Imisebenzi yakhe ibisaziwa emhlabeni wonke jikelele. Kulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kweZANU-PF leMDC phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye, ibandla leMDC lisala ukunanza umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba lisithi waqilibezela kulolu khetho. Ngokunjalo amalunga aleli bandla ebengayi edalele ephalamende nxa uMnangagwa ekhona. IMDC isola njalo uMnangagwa isithi uselethele uZulu ubuyanga obumangalisayo ngokwehluleka ukuvuselela umnotho. Okucunula leli bandla kakhulu yikwalelwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo lokutshengisela emigwaqweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lawo ebethukuthele kakhulu phezu kokwala kweMDC ukunanza uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe okubangele ukuthi acine evimba amakomiti ePhalamende akhokhelwa yiMDC ukuthi asebenze. IZANU-PF ithi njalo iMDC iyo eyabangela ukuthi umnotho utshabalale ngokukhankasela izijeziso zenotho. Iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo yena othi bahlukuluzwe kakhulu iZANU-PF lonyaka.
IZANU ihlale phansi kulesi Standing Rules and Orders Committee baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yepalamende ukuthi kusukela kumnyaka wonalowo sisawungena sizabanjwa ngoganyavu ukuthi uMnangagwa simsungele epalamende. Kathi manje nguhulumende njani obamba abantu abaphikisana le mbono yabo ngentamo? Basikhanile njalo ukangele umfumili lapha wabotha uMinista weLabour kuthiwa untshontshe imali. Ithe indaba isingenile egudwini lathi njengantwana zasezimbabwe sizibona ukuthi hayi sokuzaba lebuyelo usezatshaya ngoswazi sezwa kuthiwa no umfumili kaziphelelanga ekhanda so kakuvumelanga athonisiswe ngokusehlanya kodwa etshontshe imali wayengahlanya. So yizi izinto thina esifuna ukuziphikisa zona ezi abasishaya zona ngoswazi lesawuto lebilebile kodwa asihlehlele emuva ngoba iZANU igcwele amasela asilebulela impilo zethu lezabantwabentu bekusasa yabantwabethu.
Naso baba uGawule uyakhuluma uMakhumalo uthi ukucindezelwa kwabo njenge-MDC libandla lenu kuyaqhubeka.
Abantu labasela zwelo ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo endidanise kakhulu uthamise sitheni abaphethe amakhiya bayakhiya 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 bikhiya ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheke. Ngaze ngathi ungaphi uthwangirayi, uthwangirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silamba umonje phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhuluma umonga wokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hhayi izinto nxa zithe zaphambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele ukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze sisebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi uMnangagwa nguprezidenti waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa uprezidenti waleli lizwe sesikhangele uMnangagwa soprezidenti uprezidenti welizwe lezimbabwe asimnikeni isapoti naleyi deserva njengehulumende ngesikhathi leni sesikhona ukuze kula kusasa omunye wenu laye nasethethiwe laye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemchasa ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kuthwaliza ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe mama uMakhumalo.
kati sizadla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe njani ogawule beyibababuzayo. Kanti angithi thina siyi-opposition, yini eseliyibithi hlupha abantu, yini eselibulala abantu, lithatha ukwehluleka kwenu ligcobe thina. Singena ngaphi thina? Ngesikhathi lingena ngo-1980 uSmith wayelitshiyeli ilifa laligiligiliza kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje asinakuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo. IkuZulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kukhetho 2018 lafaka amabhakani iZimbabwe yonke leyijikelele, lithembisa uZulu omagetsi, lithengisa uZulu amanzi, lithembisa uZulu izibhedlela ezihlanzekileyo, namhlanje selivalile izibhedlela zonke. Livalwe yithi futhi njenge-MDC anti nelivalileyo liqeda ukuvala bexotsha amadokotela. Yithi esibaxotshileyo liqeda khonapho nanku amagetsi kasilawo. Yithi esivala amagetsi anti nelivale uhlokubhadala bekuthi liyantshontsha nanku asilamanzi njengakokulavela sakhulumi sengama-96 hours ingelamanzi. Yithi esivala amanzi futhi angithi yini selehlulekile. Njalo asisoze sapha savuma ukuthi umnankakho ayi-president ngoba kaso president ngu-president wezanu. Kathethi ngihlumisana loo ndiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izani siyehlulekile kayiphume yikho selimbulalela khona. So kanti zinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele ngebazi ubuhlungu bazindlala, singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo siloqiniso.
Vabugawule akuyiqibe ngamafitshane, kuyini abantu beZimbabwe abangakukhangelela eminyakeni omutsha lo ozayo?
Sikhangele isikhathi lesi esikiso. Ngiyadana nje ukuthi udadewethu Makhumalo nxa ngisithi mina u-advocate Jamisa ubephume esithi yena amakhiya wakhiya lapho wakhiya lapho. Ngibese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyabekhiya, ukukhiya yikwenzayo, ukhiya kusoko kuvala yini? Nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya, ukhiyile ukhiyeni, anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini. Kambe thina singaphila in isolation, singaphila singusimayedwa siyizimpilizwe leZimbabwe. Nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe. Ngezinye indlela bazama ukutsho njalo laba abantu. Xa sokusenzakala konke okusenzakala akusimangalisi ukuthi ama-sanctions la ayacelwa ukuthi kaabuye, kodwa ama-sanctions la into engithanda ukuyitsho ashuphekisa umuntu nje makhaza. Yibo kade sinxa siya phambili lapha, asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumeni ukuhlala phansi, yebo phela, kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankapha. Abantu kade bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yokuthi edemokrasi easho ngumnankapha. Abantu ngesikhathi somdaba babehlala besesaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zibikwa zilokhu zinikeza impahla kanye lemali kuhlelo lokuqoqela abaswelayo asebegugile kanye labagogekileyo olebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund olwalo nyaka olusaqhubeka. Kasenelisanga ukukhuluma lo meya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi sebethole imali enganani ngoba ubengadophi umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sizwe ukuthi impahla zalolu hlelo zabelwa njani abaswelayo, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Jabalala, umqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela Orphanage Care Center ethola usizo lolu.
Usho ukuthi msebenze nabo kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo nabantu abaphathekileyo kwezokugula, bekhangela lezintandane nabantwana nje abanenhlupho ezehlukeneyo. Abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slazeni ovula indlela eziningi zinhlanganiso ezikobulawayo khonaphana zikhangela abantwana. Bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingile umnyaka wonke bese bebabiza siya khona mfana small city home afike umeya abese banikeza nikeza into ezigakathekile eziqondileyo ezincedisa futhi zincedisa umnyaka wonke.
Kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthathe abanye njengoba iningi labantu liswele.
Okulapho-ke kuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary evele ihlala i-benefit but ngapha ngasemalokishini bayanikeza ogogo ogogo labagogekileyo bezinye izintandane babanikeza ngapha kuma-wadistructors abo ama-social workers abo kodwa bayamemezela ukuthi sicela abantu bezobhalisa kuma-rca fund babuye ehhofisini le-welfare bese behamba kwe-hofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele ukuthola bona laba abavele bethola.
Kahle kahle yiziphi impahla ezande ukwabiwa lapha?
Njengenhlanganiso ezinkulu lezengizijile ezinjengabo-jones laven ojyrosil obani bani ababebeniwe bakhangelekela ukuthi bashoda ngaphi kumbe lokhu kungaya ngaphi njengamahomes ngonkosi bantu kanye obani laba bayaphiwa iy'mpahla zokwembatha amasepho okuwatsha okokudla o-cooking oil ompupho oshukela abaphiwa into eziningi ezinhle oshupolish o-colgate bayaphiwa baphiwe lama-food hampers silake zela kwizinhlanganiso ezithize ama-business tuple athize ama-safety athize ayabe ethe angenisa kumayasiye fana bese okusithi ngapha emalokishini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil o-rice lempuphu nxa kuhambe kuhle kodwa lo minyaka lethize lihamba bekukhanya bekungangeni kuhle kumayasiye fana bese bezuza nje behlephunelana ingqondo lonaleliyane ukwase ukuhlephunelana enxeba zuze nje impuphu yabo o-10 kgs bazuze ngorayisi.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela orphanage care center ubexoxa losithandekile emhlanga we-studio 7. Sigqibeke uhlelo ngempiko elisithumele yona mayelana laleli khefu.
Sanibonani sakazomhle. Mina ibizo lami uNdodana Dlovu. Ngilapha egoli ngokuhlala kodwa ke ekhaya mbuye nkaya egoya. Mina ngokubona kwami sakazini wami angiwuboni umehluko njalo futhi kusazowoma wese kusazoba ngenye indlela ukuthi ngaba kunabantu abangaphandle kwamazwe mpela eZimbabwe abantu bebengagcina sebedlana sebebulalana bedlana bodwa ngoba isimo sakhona ngathi siyaphambili ngokuwoma ngoba ayikho into ebonisa inguquko kubonisa ukuwoma kusiyaphambili bengalibala ngakhona okungamaswiti okuyabe yokudle ngokhisimusi nje bona ababakutholile kodwa-ke sokusiya phambili nje kuzokuqala umsebenzi abanye besuke emakhaya beze emsebenzini ujanuwari lowo kusiya phambili kuzaba kuwome ngamandla njalo futhi izinto eziyabe zisenzakala elizweni kuzaba lokuphithizela okukhulu kakhulu elizweni lethu lezimbabwe ngoba lo mbuso wangikhona ngathi awunakho ukuthula okunye futhi okubangela lokho akubanjananga awunakuthula so amboni ukuthula ezweni
imbonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo awukhulumayo ngu-Charles Moyo kondolwane laphana hayi umnyaka ozayo asifundi kuzoba lo tshintsho izanu p f belokho besaqinisa amakhanda akula nto ezobuya ibe right and into zakhona ngendlela ezibangakhona nezulu nalo liyalibona liyalela phezulu kusho ukuthi kuzoba nzima mpela ebantwini lapha le ndlala ayizoqhubeka isande ebantwini and indlala ingangena ebantwini kunzima ukuthi iphume unless kube ngawuthi akhona kulo hulumeni olumamela izikhalo zabantu umuntu ozwa ukukhala kwabantu kube kukhuluma kanje sithi kuzoba ngcono manje ayi liyazibonela vele le zanu p f le ngendlela eyenza ngakhona ebantwini lapha akula nto ezotshintsha akunakuba lo tshintsho futhi into ezoba yinkinga kakhulu ebantwini and izoba ngumthelela omubi kakhulu akutshintsha-ke khona kula mpela hayi loba abantu singayenzani kambe kuzotshintshana okwakuqala.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo. Siziqhubeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Uzulu weZimbabwe uthi ufisa kube lenguquko kwezenotho aphile ngcono ngomnyaka ozayo. Bekulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwebandla leZANU-PF le-MDC. Hayi ke kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.